ngaleli inandwa ngamazwe atsheneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-afrikaans ezikolo ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yi-soweto uprising abasakhulayo bezimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi ukudula kwemfundo lokuvalela phandle kwamathuba amabhizimusi bakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezo nhlelo kazibanakekeli unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana osalo siziba uthi indlela abatsha bakwele-South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi kokutshengisela esoweto kubapha isibindi
thina esikufundayo ngokuthakazelela u-June 16 yikuthi njengabatsha bezimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale zimbabwe ikakhulu sifunda ke ku-Henry Peterson
amazwi asiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele ukulwela lokhu abakukholwayo
ilanga le-Day of the African Child lifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo ezimbabwe kumele vele sime sibe lezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasezibuya hatshi kumele sibe lezibindi
kodwa osakhulayo ezanupief umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe nangoba ngubani
hayi leli lilanga elikhulu lilanga eliqakathekileyo nxa sikhangela intsha yezwekazi le-Africa lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi hayi sokwanele ukuthi sesilokhu esincindezelwa ngamabhunu so leli lilanga esingasoze silikhohle lilanga eliqakatheke kakhulu
osakhulayo ophila ngokuthengisa uthando gwinji uthi yena ukumzisa usizi ukuba isikhathi se-COVID-19 sesenze impilo yabatsha yaba nzima kakhulu
kuqakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani
abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngimele ithuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.